Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 mhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391.
Kulombiko okuthi thina sincedise ngamasosha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo ukuthi bengakabani, ngawe party ngawama members.
Umkhokheli webandla le MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ulandula ukuba kukhona abakade bekuqoxa kobulawayo izolo okwenze abezomvikela bahataniswe izakhamizi zalelo dolofo.
Ubaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Abesifazane abadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa bathi sebephilela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391. Leli nani ligoqela abantu abangamachumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo esesibulele abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukuba le gcikwane le coronavirus loba hathi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amachumi ayisithupha 59,794. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,297,055. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane i-446,872. Abasinde kulomkhuhlane bayizigidi ezedlula ezine i-4,374,332 kubika abenhlanganiso e-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe ligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 259,036. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,999 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 118,472 kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuvinjwa kukaZulu ukungangeni edolobheni lakoBulawayo izolo sokudale imibuzo eminingi ukuthi bekusenzelwani. UZulu obehamba ngezimota kumbe ngenyawo bephendukiswa emakhaya. Lanxa bekulembiko yokuthi bakhona abashayiweyo ngamasotsha, iStudio 7 ayenelisanga ukuthola lobu bufakazi. Lize latshona izolo abantu lokhu bevinjwa ukungena edolobheni. Lamhlanje kubikwa isimo sifana edolobheni leKhwekhwe. KoBulawayo abanye bathi kungaba kubangelwe yimbiko ethi kulabasakhulayo kade befuna ukutshengisela bekhonona ngokoma kwempilo. Kodwa iStudio 7 ayenelisanga njalo ukuthola lobu bufakazi lokuthi ngubani obevele eqoqa ukutshengisela lokhu. Abanye ngabathi mhlawumbe kukhona ukutshaya amanzi njengoba ibutho like lathi kulembiko yokuthi bakhona abafuna ukuqoqa umgenqulambuso kumbe ikhu. Abanye njalo ngabakade besithi mhlawumbe ibandla leMDCT lifuna ukuthatha amahofisi ebandla leMDC Alliance KoBulawayo njengalokhu okwenzakala eHarare. Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ulandule ukuthi kukhona ibandla lakhe ebelikuqoqa KoBulawayo. UMakhuphe utshele iStudio 7 ukuthi yena ubevele engekho la KoBulawayo eseHarare.
Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincedise ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi saba lomhlangano wethu omhle unyokumangalisayo emahofisini, ngokuthi amahofisi ngawephathi. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi ubengakabani, ngawephathi, ngawama-members. So akula socha, akula police elisincedisile sizihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa ugcwele amapholisa koBulawayo, lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakoBulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi, lezikole abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani, njalo ungasitshela ukuthi selinayo yini indawo lizayenzela khona, njalo ama-date akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo yokuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyasho ukuthi upresident uya-appoint ama-deputies. Okuqala udeputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimani Kire osengu-deputy organizing secretary, kube sekubuya ubaba uChief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tsvangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela, sibona ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu. And ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
Lo ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lamasotsha lamapholisa yehlule.
Le yi
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm itholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Lokhu bekhala abantu elokitshini leluveve kobulawayo abathi ikhansili yehluleka ukuncedisa abafelwe izihlobo njalo lokubanika imithi yokuhlambulula amanzi aphuma empompini zabo. Abanye sebesebenzisa ijik ukwenzela ukuhlambulula amanzi. Bathi kunzima lokungcwaba ababulewe yisifo sohudo ngenxa yokuswelakala kwemali. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Abiba Phiri lo nkosikazi Current Sibanda. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho lakobulawayo ebezingadobhi omakhalekhukhwini.
Hayi, amanzi sibili liqiniso amanzi abasibaba amanzi ekhona but amanzi angikhona abuye engcolile.
Liyawanatha kumbali wanathi?
Akathesi sesenza okokubhoyila. Ukuthi sikwanisa ukuwanatha sisebenza zayadinga la majiki ukuthi sifake phakathi yaboyila sesesifaka le jiki phakathi ukuthi sikwanise ukuthi lathi kungasiphili futhi okwasenzayo.
Manje ijiki ayisozililimaza eziswini lapho?
Ukuthi uyakuzama ukuthi ungxeke kungaba ngcono sifaka mbijana ngoba uyakususesaka ukuthi kuzaphinda futhi njona amanzi angikhona usatrust phela ukuthi kongona sokurayithi njengoba sekufanga ukuthi mbe asetrithiwe yini kumbe sokunjani asazi.
Yes, what is Abakula Vanjan?
Ukuhamba njani lapha esibhedlela lebefika umntwana lapha azafike esikhathini sokuthi edlule. Indaba yena le yamanzi.
Ulaye khonapho umama?
Ye, ukhona.
Igama lakhe kuthiwa mbani?
Karen Sanda.
Karen Sanda.
Yes.
Ye, wathi ngikhulume laye?
Yebo, ukhulumani baba.
Ye, umama uKaren Sanda, linjani mama?
Linjani langa?
Hayi, siyaphila. Sizwa kuthiwa kubhubhe umuntu ekhaya. Akusitshele ngalokho kuhamba njani?
Indaba leyo yasiqala yacala ngamanzi amhlaka 17. Amanzi lawa kuyavele esingcolile lawo sithi uma wanatha vele ushuzisisesixhwadi ukuthi wokudlala sigijima isisu. So uyakuthonta into ekhangisa ukuphiyela njengoba isisu zeke zibuye zidlule. But into yangikhona yasuke yagcine si-overdue ukuthi lawo usuke uthi lapha akusena plani ngakho uyakuyela amali endlini. Ukwazi ukuthi izibhedlela ziyaphosta imithi engikhona ngozingelayo. So we-call someone okathani ukuthi azame ukusiphathisa ngani ngemali yokuthi abantwana bezibhedlela ngoba sebeyi-forwardi sibilele phansi, including ukwabo abantwana kade zidlile phansi. So lona ngesikhathi ethumela imali sigijimisele umntwana ku-24 hour, basivela ku-24 hour umntwana lona wangani hayi but to lose i-appetite, to lose i-weight. Iziningi vele bezisibhala sikuba nama symptoms afana ifana ukuthi ungasa-understand ukuthi sisangibona simi njani. Lo mncane sifuna sesimbisela futhi ukuthi simbisele esibhedlela straight empilo. Unfortunately ngasakwanisanga ukuthi afike ngale mpilo ahlale ukudlulile. Then laba abayi-2 yibo abasesibhedlela labo.
Singathi nxa usukhangele khonapho udubo lolu lukhahlameza kanganani abantu khonapho-ke eloveni?
Njengoba ukhahlameza so lokuthona nsithi ngiya-explaina endlela engidabuke ngakhona ngoba nxa kade kungabantu abalesiphathwa abalekhaya bekufanisa nxa umuntu uqala ukumtshela ngendaba yamanzi kungabe izinto endulo zokuqhawulisana zokuzisana ubuhlungu ngoba amanzi athi qala ukubuya vile bahamba bayakhuluma i-city council abantu e-housing office bekhuluma ngawo ukuthi awukho right kodwa sathelwa ngezikweleti zamanzi ukuthi lonke lapha libuya lizokhuluma ngamanzi lezikweleti. Unfortunately, right, now I'm going to spell this query. Do they have to pay ngama souls away in which so fancy season in the basis of the into a ngoba abantu baya.
Lezo yizakhamizi zeluveve ezixoxwe loGidi Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxweni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izakhamizi zeGwanda ziveze imbono etshiyeneyo ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okudinga ukwenziwa nguhulumende webandla lezano PF olo-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kuphume emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu okuqutshelwe edolobheni leGwanda izolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Izakhamizi ezingene umhlangano onamandla ngamaqembu ukuze kwenqatshelwe ukumemetha kwegciwane le-coronavirus bezingavumelani lenguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe. Ezinye zisithi kuqondile ukuthenziwe kodwa ezinye zisala. Abangafuni lenguquko abathi lokhu kuzadala ukuthi umongameli welizwe abe lamandla amaningi kakhulu. Umnumzana Dingilizwe Malinga Ndlovu kodwa kudingakala ukuthi isisekelo sombuso esikhona siguqulwe.
Ngoba it seems it wants to suit one person than amaZimbabweans wonke. Let's put people first, not politicians first.
Okuthekelwe ngunkosikazi Imelda Mgambe othi uhulumende kusamele aqala alandele umthetho khona athi ukuthi agijimele ukuguqula izinto.
Sayenza ama-elections last time. Ya bafakwa abantu ku-PC. But lakathesi abazange babe sworn in.
Kodwa abanye abafana lo mnumzana Rito Mpofu bathi kuqondile ukuthi kuguqule isisekelo sombuso lesi ngoba kukhona okungaqondanga.
Nani upresident asozinyekhethelwa nguye ukuthi uvice wakho nguye. No, kufanele ngithi uvice wami nangu engimdingayo. Omntuza sekela nangu ukuze mbone ukuthi ngisebenza njani to govern this country. Asoze mfunga ukuthathelwa umthethelo kube kuthiwa nangu umuntu ubusa layo. No, I can't.
Umnumzana uNkosikhona Dube ungumfundisi uthi loba besamukela kunanzelelwa kwabatsha labomama kule nguquko so isikhathi sokuthi labo bangene kwezombusazwe.
But amachurchi sizaze sikukhangele nini ukuthi kanti kuzangena nini abafundisi ephalamenti? Siyabafuna ephalamenti singabarizi kuphela sokunemfa.
Abanye abafana lo mnumzana Ndaniso Mpande bakhale ngokuncindezelwa ukuza kulomhlangano kulandelwa ukuvalwa kwemigwaqo engena edolobheni ngabebutho lamapholisa.
Abanye bahambe besemabhuthini, abanye bavuke ekuseni, abanye bafohlile, abanye bayenzeni ukuthi bezozofika khona. Asikwazi ukuthi kubangelwe yini khona okuyinto yamarosiloku le.
Umgcini sihlalo wekomidi yephalamende ebona ngokubunjwa kwemthetho omnumzana Meshack Mataranika uthi imbono kaZulu le izasetshenziswa ukuphumelela isinqumo esiqondileyo ngalolu daba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ukunceda kumpi yokulwisana negcikwane le-COVID-19 ekhaya. Kodwa likhumbule zihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Ibrahim Boubacar Keita weMali uthi usezaqalisa inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu esigodlweni eBamako besithi bachiye umsebenzi. Ukhetho lokudinga umongameli eUganda luzaqhutshwa phakathi kukaZibandlela noNhlolanja ngomnyaka ozayo. Njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe soluvimbe imihlangano yokukhankasa lusithi abantu kufanele besebenzise imisakazo ukwenza lokhu.
uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezivalane zeZimbabwe esala phandle kwelizwe esixoxalo nkosazana Lindiwe Moyo owayevakatshele kwele South Africa kungakaqali ukuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi, eSouth Africa kusho ukuthi ndike ngomathi ngizovisitha njeni wase kwaqala i-lockdown.
Manje ukhangelele ukuthi uyaphenduka nini? Ingaphele i-lockdown kumbe uzayacela njengalokho kwenziwa ngabanye ukuthi bacele bahanjiswe ekhaya?
Mina ngalesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngise-Rustenburg Park, so erastingbek angiboni omunye wangisakalo ukuthi manitshelani ngayenza njani.
Manje ekhaya awuthiyanga abantwana?
Ekhaya ngilaba abantwana sibilingi, abantwana bangu-5.
Hey, manje baphila njani ngalesi sikhathi umama engekho?
Ah, kunzima PM, kunzima, kunzima.
Manje khona ngapho sikhuluma nje uphila njani njengoba sizwa kuthiwa abavela eZimbabwe abaphiwa uncedo lokudla njengezizalwane zakhona ngapha.
Lapha kunzima, so siya ngokuthi abantu ohlala nabo ngabantu abaphila njani. Nala esindaweni engihlala kuyo ngihlala hayi ngabantu impela, ngoba uyakhona ukuthi kwabanye ungakhona ukutshela ethisjob wakhe uyenze kwanze bambele khona bekukhulela ama-R100 and then bese siya ekubhadaleni i-rent, hhayi abahluphi.
Ngombono wakho ubona ungani uzaphenduka yini khona ngapho uzodinga umsebenzi lanxa i-COVID-19 isiphelile?
Hayi, umbono wami awusho ukuthi ngingajika kwele South Africa, ngoba ubaba upresident wangikhona ulobandlululo khona manje amaZimbabweni agcwele ancedisa kodwa akabasizi ngalutho. Abakhe abantwana uyabasiza ngokudla ngemali, thina asikanto esisizwa ngayo kodwa lathi sincedisa kokunye.
Kodwa nxa uqathanisa impilo yakhona ngapho leyekhaya ubona engcono engeyiphi?
Le ingcono ikakhulu ngapha endaweni engiye-Rustenburg, ngoba i-Rustenburg yikho ngisisho ukuthi uyawuhleli labantu, uyabungahlalanga njengase-South Africa. Ngapha kungani ukuthi aya impilo mpela e-right ukuthi avuma ungathini ithuthile wazozihlalela khona, ngoba impilo yasekhaya hayi.
Liyenzani ukuzivikela ku-COVID-19 le eyabuyayo? Liyagqoka amamaski njalo lingahlangani labanye nakho nangapho e-Rustenburg?
Yeye, amamaski siyagqoka ikakhulu uma siphuma sisiya emashophi ezichaza. Lapho e-Rustenburg kunganaka abantu bangikhona bahlala nje kungamadwalada bezivalele ezindlini zabo, so bandlula abantu noma kungakafiki i-COVID-19 asobona labantu abaphithizelayo kumbe ngaphandle kumbe kwabaphuzayo, kodwa iningi langikhona abantu basezindlini zabo bayalihlalela baphumeli phansi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzaphenduka nini ekhaya, ukuthi lokhu kuyadlula nini?
Hayi, lokhu angeke ngitsho ngakhuluma amanga sikile ukuthi ngingatsho ukuthi kuyadlula nini, ngoba into ekhona i-border kumele singabona ngebhodi, ukuvula kwebhodi yikho zabe sibona khona ukuthi ibhodi uma ingavula siwazi ukuthi ungaplana njani. So at least ibhodi uma ilokhu isavaliwe sokunzima.
Zona izizalwane zeZimbabwe ziningi yini khona ngapho e-Rustenburg?
Anjengangapho e-Rustenburg kuyasungoka kugcwele amashona too much. Abantu abathina esikhulumayo hayi siyabalwa, but iningi la ngikhona ngamashona, amashona wonke all the rest ala e-Rustenburg.
Lo ngunkosazana Lindiwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esavalelwa kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Rustenburg kwele-South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa bathi sebezela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Selokhu kuvalelwe abantu abaningi ukuphuma ezindlini kusukela ekuqaleni kwayona le inyanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eSejohannesburg kwele-South Africa.
Usehlakalo esanda kwenzeka owesifazane leminyaka ephose ifike ama-30, 29, ukwaziwe isidumbu sakhe sadojwa egangeni elokishini leSoweto eJohannesburg. Lokhu kwenzeke ngemva kwelanga elilodwa kungcwatshwe unkosazana Sekofatso Phule. UPhule okwase kusele inyanga eyodwa ukuthi abelethe, isidumbu sakhe sitholakele sigwaziwe silenga esihlahleni elokishini leRoodepoort eJohannesburg. EPitoli isidumbu sowesifazane leminyaka ephezu kwamachumi amane 42 sitholakale singaselazo ezinye izitho. Kanti owesifazane omunye eCape Town uqunyaqunywe izitho zakhe zomzimba zagqitshwa esikhwameni. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sibongiseni Ndlovu uthi njengabomama sebephelelwe ngamacebo ngoba ezindlini bayabulawa kati laphandle lakho bayabulawa.
Sisuka sibulawa ngabantu esibathembayo, esibathandayo, esibasondezileyo empilweni zethu. Kubuhlungu njalo kuyahlasimulisa umzimba, ngoba awazi ukuthi kusasa wena uzovuka uphila yini. Asazi nokuthi sibulawelwani, ngoba izinkinga ezikhona izinkinga zomhlaba. Senza asilawo amandla okuzilwela, ngoba singabomama. Kungenza ngizizwe ngingaphephanga ngitsho.
Nkosazana Cynthia Dube, inhlanganiso yemthokazi Charity Organization, uthi ukuvulwa kotshwala ngemva kokuvalwa okwenyanga ezimbili lakho kungathi kube yimbangela enkulu yokubulawa kwabesifazane.
Omama abaningi bayahlukunyezwa, abanye bahlukunyezwa ezindlini, abanye nje ngaphandle. Omama abaningi babulewe, okungenza lami ngicine ngingasazazi ukubana ngiphephile yini. Obaba, ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana, ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Esinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Blessings Love, osebenza kule South Africa, ukhuthaza umama ukuthi basukume bazivikele njengoba kukhanya umphakathi lamapholisa sebehlulekile.
Asizameni bomama ukubambana, sizame ukuvikelana, ngoba akusekho ongasivikela. Ungeke wazi ukubana umuntu oyindoda oseceleni kwakho ukucabangelani. Funa kusasa nguwe okumele uvuke ufile. Hlala ule number zamapholisa eduzane. Try by all means ukubana utshele umuntu oseceleni kwakho ukuthi lapha sekusenzakala lokhu, kwenzela ukuthi uthole ukuvikeleleka.
Lezi zehlakalo sezijiye umongameli Cyril Ramaphosa ezonde eganono wabo.
This is a totally unacceptable.
Lezi yizenzo zokuthiwa okuzafanele ziphele nya njengamanje.
In the fight against gender-based violence.
Kodwa abalwela amalungelo abesifazane bathi kulabo abavele sebelahlekelwe ezimpilo zabo, lamazwi awasasizi lutho. Melestulu 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Kwezemidlalo iqhubekela phambili namhlanje ntambama imidlalo yenguqu elizweni laseNgilandi ngemva kokumiswa okwensuku ezilikhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi ezithiwa sebegugile abasendaweni yehabane esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elaseMzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu ihabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali, kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana.
Abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFranklin Sibanda, uSneyo Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi futhi Thusi, uQuintani, uPrince Kumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi kuhambeleni kokuqhamuka kwegciwane lecorona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo ethiwe liqembu leDangery, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng, esithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
CSI
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.